Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 13 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Laba masotsha labo mapolisa laba nxa bebuya ngithi ababuya ngizolondoloza impilo yethu. Babuye betshelwe ukuthi lingabona abantu ababuthene ebachayeni. Okwakhe ukuthi kubatshayela umkhuhlane mbeni hayi lokho kasonto yakhe. Ngoba laba bebuthene bebaningi.
Inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamakhulu phose ayisithupha 574. Abahlanu babo kungamapholisa. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi 10.4 million.
Iministry iprovide ama thermometer, ama sanitizer, abantwana bonke bebelawo ama face mask. So githi ezimseki sibone ukuthi imhloliso iqalise kuhle sibili.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi labazali bathi izikolo eziningi kweZimbabwe bezingakalungiseleli ngokugcweleyo ukulotshelwa imihloliso kaNhlangula lokuvulwa kwazo. Ukwala kwamanye amabhizimusi ukwamukela imali yohlobo lwama-bond note lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe sokwenze impilo yabalukhuni ngamandla ebantwini abaningi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga langumvulo abayisikhombisa yibo abatholakale belegciwane leli osokukhuphule inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe kwabangamakhulu phose ayisithupha 574. Idolobho lakoBulawayo libikwa lilabantu abalishumi asebesinde kusifo se-COVID-19 osokukhweze inani lasebesinde kulomkhuhlane eZimbabwe laya kwabalikhulu lamashumi amahlanu lambili 152 labulala abayisikhombisa. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha lengxenye 67,105. Emhlabeni jikelele abatholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilishumi 10,463,840. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 509,352. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose eziyisithupha 5.7 million. Kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amane 383,747 labulala inkulungwane phose ezilishumi 9,691 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye 183,421 kubika abenhlanganiso e-African Union. Uzulu weZimbabwe na uveza ukukhathazeka okukhulu ngokuqansa kwenani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 elizweni. Kanye losekuvezwe nguhulumende ukubana kulamapholisa amahlanu asetholakale elalo ligciwane. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umabhalane ogatsha lokwethulwa kwemibiko, uMnumzana Nick Mangwana, uveze ukuba kulamapholisa amahlanu atholakale elegciwane le-COVID-19 okuyisibonelo sokuba labo beyingxenye yalabo abaqhuba umsebenzi oqakathekileyo, ama-frontline staff ngesiNgisi. Kodwa abanengi bathi kubangelwa yibuchapha babasesipholiseni bezibona ingani bona bangeke balithola leli gciwane ngendlela abaziphatha ngayo lapho beqhuba umsebenzi wabo bengazinaki njalo bengazilondolozi leziqondiso ze-COVID-19 okufana lokugqoka okuvikela umlomo lamakhala, ama-mask, ukungathintani mahlayana lozulu, i-social distancing lokunye. Omunye wabo kungumnumzana Victor Dube, isakhamuzi sasemzini weBudiriro, othi bavele bakusola ukwenza kwamapholisa kusukela ekuqaleni.
Laba masotsha labo mapholisa laba nxa bebuya ngithi ababuya ngokuzolondoloza impilo yethu. Babuye betshelwe ukuthi lingabona abantu ababuthene ebachayeni. Okwakhe ukuthi kubatshayela umkhuhlane mbene hayi lokho kasonto yakhe. Ngoba laba bebuthene bebanengi. I distance esikhuluma yona le amapolice babona vele behleka bebabili bemeduzani.
Udube uthi lalapho kuthiwe balondoloze impilo zabantu bakwenza ngendlela elodlame ehlukuluza uZulu nganxanye bezibeka engozini yokulithola lelo gciwane njengalokho osekusenzakala.
Okuphezulu kwengqondo zabo yilunya. Lokho ukuthi nizabamba umkhuhlane ansoze ngubambe hayi lokho asonto eqakatheke kakhulu kuye. Okwakhe ukuthi nxa ephethe istorobho sakhe sinesimene singene emuntwini yinjongo yakhe.
Udokotela Henry Madzorera owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende womanyano uxwayisa abasesipholiseni labezomvikela bonke ukuba baziphathe ngendlela elokuzinakekela ngalesi sikhathi somkhuhlane we-COVID-19.
Gentle advice to the police, please wear masks and do whatever you can.
Ngilesixwayiso bakithi kwabasesipholiseni. Ngiyalicela ukuthi libone ukuba liyawagqoka lani lawo ma-mask sikhathi sonke. Lenze konke okumele likwenze ukulondoloza impilo zenu, okufana lokugeza izandla, ukungaphetha sokuyini elisabalalisa leli gciwane okulenza libe yingozi enkulu kuZulu. Liyafana nje njengaye umuntu wonke, kungakho zilondolozeni.
Kwabatholakale belaleli gciwane sekufunyenwe ukuba lanxa inani elikhulu okwamanje kungabantu abavela emazweni angomakhelwane, kodwa ngalezi nsuku labangazake baphume elizweni inani labo selisiya liqansa. Uphenyo oseluthe lwenziwa luveza ukuba abathathu balaba bantu abasanda kutholakala belegciwane le-COVID-19 balithole kobe vele esaziwa ukuba ulalo. Abezempilakahle bathi baphakathi kokwenza uphenyo lokudinga ukuthi lo owesine walithola njani leli gciwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi labazali bathi izikolo eziningi kweZimbabwe bezingakalungiseleli ngokugcweleye ukulotshelwa imihloliso kaNhlangula kanye lokuvulwa kwethemu yesibili yalonyaka, ngoba kungela mpahla eyokuvikela ababalisi labantwana emkhuhlaneni we-COVID-19. Kodwa abohlangothi lwezemihloliso olwezimseki baphambana lalo mbono besithi izikolo sezilungele ukulotshwa kwemihloliso yonale eqale namhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ukulotshwa kwemihloliso kaNhlangula kwenzakala ngesikhathi uhulumende ephambana lesinqumo somthethwandaba waphezulu we-High Court esokuthi izikolo kumele zibe lempahla yokuvikela yama-PPEs, ama-mask lama-thermometer kukhona izikolo zonke andubana zivulwe. Inhlolisiso enziwe iStudio 7 eHarare namhlanje iveze ukuba abantwana labadala balobe imhloliso namhlanje begqoke okokuvala ubuso amamaski ababuye lawo, ngoba izikolo zibikwa zehluleka kuwathola eneleyo lama-thermometer ukuze izifundi zihlolwe ukuba azila zibonelo ze-COVID-19 na zingakaqali ukuloba imhloliso. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS, uMnumzana Nation Mudzitirwa uthe uhulumende wehlulekile ukupha izikolo okudingakalayo ukuzivikela izifundi lababalisi ku-COVID-19.
Uhulumende akayenzi amangiselelo aneleyo ukuthi izikolo zivulwe ngedate aqambileyo. Uhulumende lo vele kalaleli ama-recommendations ama-union, kalaleli ama-recommendations e-parliament ayonzwa le portfolio committee for education ekahloniphi even i high court ngoba wanika i order le high court ukuthi ama examinations kakumelanga abhalwe nxa engasuthisanga ama World Health Organization regulations.
Lokhu kugcizelelwe ngumkhokheli wenye inhlanganiso yababalisi e Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ umnumzana Takawafira Jowu.
We have received the reports from across the country from our members as PTUZ that
sesithole imibiko evele kubabalisi ethi imihloliso eminingi kayenziwanga kuhle. Ababalisi kabayanga emsebenzini njengalokhu esibatshele khona kulandela ukwehluleka kwezimiseki ukulandela iziqondiso ze-WU ledale le-High Court order. Behlulekile ukupha izikolo zemakhaya ezimbalwa ama-PPEs.
Omele abazali kwesinye isikolo kukomithi ye-School Development Committee owale ukuqanjwa ngebizo uthe izikolo eziningi zemfakose bezingela ama PPEs
safeguard both learners and the teachers against this dangerous disease we not delivered
njengalokho esakuthola kugatsha lwezemfundo imihloliso iqale kuhle kodwa lokho esakuthenjiswayo ukuzivikela kulomkhuhlane kakubuyanga uhulumende kazange alalele lokho okwathiwa ngumthethwandaba
omunye umzali weWarren Park unkosikazi Richard Dube uthi ovula kwezikolo asogcebo elihle
mina njengomzali ngibone ngani icebo lokuthi izikolo zivule kathesi asocebelihle kakhulu ngesizathu sokuthi silokhe sizothwa inani labantu ababanjwe iCovid lokhe liqhaza lesiyaphezulu so ngokunjalo nxa abantwana bengaya izikolo sokuhlangana abantu abavele endaweni ezichiniwe laphana uzathola ukuthi abanye kathesi bayangena bavele eGoli bayisibo bonke abahamba ngendlela eziqondileyo bahambe beyiquarantinewa abanye babuya labo driver bama truck babuya labo malaitha babuya ngeganga bavuka ekuseni sebekhona ezindlini abanye ngabantwana besikolo ababehambile eGoli lababalisi ababehambile bayabuya labo truck driver bavuka ekuseni sebeseklasini umkhuhlane usumemetheka
kodwa isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngimhloliso olwezimseki unkosikazi Nicolette Dlamini uthe ngendlela abahlele ngayo izikolo eziningi bezilungele ukuloba imihloliso
seni abantwana kade bebuyize ebhalisilungu babuyile bonke abalutshwane yibaba abangabuyanga of which thina kasikwanisa ukukhuluma ukuthi umntwana wehlulwe yini ukuthi abuyise ebhala kodwa iministry iprovidile ama-thermometer, ama-sanitizer, abantwana bonke bebelawo ama-face mask. So, ngithi ezimseki sibone ukuthi imihloliso iqalise kuhle sibili.
Isitudio 7 yethekelele izikolo zemzini embalwa yaseHarare ezigoqela iWarren Park 1 High, iMfakoza High, leKambu Zuma, lapho abantwana abakade beloba imihloliso. Warren Park 1 High umphathi wesikolo wale ukukhuluma lentatheli indzaba esithi kumele ziphiwe imvumo lugatsha lwezemfundo inhlanganiso ezimela ababalisi zithi zilako ukukhweza loludaba emthethwandaba xa uhulumende ngaqhubeka iqinisa ikhanda efuna ukuvula izikolo zona zingakalungeli ukuvikela izifundi kanye nababalisi emkhuhlaneni we-COVID-19 ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
njalo nje abayinhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association labo bayathandabuza ngokuvulwa kwezikolo besithi izikolo kazingakalungeli lesi simo lokhu kuphume kungxoxo enziwe nguMike Hobe weStudio 7 lo Dr. Sifiso Ndlovu oweZimtha
ababalisi abathi bemele bahambe abanye behlulekile ukuhamba besehlulwa i-transport bashwele indlela zokuhamba nangu phela akulamabhasi kakhulu labantu bemekhaya ukuthi baye emaphandleni yebo lanxa bebefisa ukuhamba abanye bashwele layo imali ngoba abanye bakhona besebenzisa ukuthi bayagada ama lift bayacharge phela imali nge-forex bonake abayiholi i-forex okwesibili ama-thermometers la awuthwa angani angumbhobho la athatha abantu bekhatshana kawakho esikolweni kanye nezemadolobheni zishotile kanti-ke labazali bakhala ngokuthi abalamali yokuthenga ngoba imali yakhona nangu phela ifunekala nge-forex ukuthi uthenge lokhuyana so kuyahlengisela ukuthi lanxa kuzavulwa laba abavulwela laba abanelise ukuhamba bazabe sebesiyazibophela nje baze basikrinwa ngendlela efaneleyo kanti-ke uhulumende la uphake wenza i-training yesikhekhekhe abeza ngempelaviki ezama ukugcwalisa lokho kwakufakwe yikhothi ukuthi akwenziwe kwangavulwa kodwa-ke abanye abantu adebekhona befundisela ukuthi kathi kusebenza njani bephiwa lezikhundla zokuthi ngizaba ngu-health master, umuntu evele engazange ayebe umuntu ofundele lokho. Ngaleyo ndlela-ke kutho ukuthi lalabo abahambileyo baza kubona kunzima ukusebenza ngathi le mpilo yabo iyabe ingafikelekanga. Abafundi baza kuza namamaski abo emakhaya kuthiwa akhona asezikolweni, kodwa sisesibuze abaningi abasesikolweni bebengakabona lawo mamaski, kanti-ke obesekukhona ngamanzi lawo okugeza esula amagciwane.
Bakhona yini ababalisi abasebefundisile ukuthi basebenzise imitshina leya yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus?
Bakhona balutshwana-ke nje, abanye bakhona bebengikhona betrainwa, but ngempela viki abanyade lokuthiwa batrainwa betrainwa ngolwesihlanu kuthiwa trained trainer la esesikola kufuthi ayifundise omunye. Hayi, ubona ingathi kwenziwe isikhekhekhe, uhulumente uyiphekele umoya emsibili. Kule mbozi enkulu esizayibona-ke kulokhu kulo imihloliso yalo nyanga le ka-June 2020.
Njengoba yena uhulumente uthi uzaqhubekela phambili evule isikolo, kuzabe kusebenza njani? Kuzabe kuhamba njani?
Yikho singakwaziyo ukuthi kuyasebenza njani nxa sisho ukuthi kule ngxabangxoza kujokhwalokho. Ye, basiphendulile sibe ababalisi abaningi sebeze becabangela ukuthi mhlawumbe thinethu esibalahlele igama. Kanti besikhuluma ngale nto kusukela ngenyanga kaMabasa ku-April ukuthi ake silungise nini sisiya phambili lapha siplan. Kodwa ngibonayo ukuthi uhulumende umusuke wasesehluleka ukuthi afake amaplani adlulileyo. Nanku le mali ibingakaphumi, bathi bona bazozimanye ngolwesithathu isivela kunongqongqoshe wezemali, 11 million iyekade betatazela ngayo bebhoda lizwe lonke lelo bedinga izinto lezo ukuthi zibe khona ezikolweni, but kusekusela amalanga kuphela amabili. Ngazi ukuthi okwehluleyo ukuthi batshintshe ilanga lelo kuyini.
So ababalisi abangaphandle kwenhlanganiso yezimtha bazabe bekhona esikolo kuzini?
Ukuthi bazabe bekhona kumbe hathi sokungumhlangetha phela, nanku phela izimseki lapho nxa ingenisa umuntu ukuthi azoqhashwa ukuthi avigilate kuba isivumelwano sakhe lalowo mbalisi. Bangaba khona abanye abazidikeleyo abazahamba engibazwileyo ke mina ebesenzela bathe bona kabafake impilo yabo engozi befakela imali endifala kangaka, okusho ukuthi silakho ukuthi sibe lezikolo ezizaswela ama-invigilators agcweleyo.
Abafundi bona ngokwabo siyazivela ukuthi lapha okwavala isikolo eningi labo abasatholanga ithuba lokufunda kahle, bona batholile na ithuba lokulungiselela ama-exams abo?
Mina ngokwazi wami ngazi ukuthi umfundi kumele umlolonge ubuye njele umfake umfutho wokuthi ayihlala phansi ahlangane lo mhloliso. Lokho-ke ababalisi azange balithola ithuba lokuthi libakwezi, bavela nje emakhaya abafundi bebuye bedumela kuphela ibhuku bebhala olokhu abakubhalayo, kutho ukuthi bazangena besebenzisa lolo lwazi.
Ngicela ukuthi uphosele amazwi wakho okugcina.
Bengukucela ukuthi aluba kusenzakala uhulumende ngawe uyazama ukuthi aginye ilitshe abesefuqela phambili njengeviki baqedise amalungiselelo ezezifundo lezi.
UDr Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukudingisisa okwenziwe likolishi leMelika kuveza ukuthi igcikwane lomvimbano elitsha elitholakala engolobeni lifunyenwe eChina njalo kufanele lihlolisiswe ngoba lingasabalala. Unkosikazi Meisaya Thabane, owayelikhosikazi lowayeyinhloko kahulumende kulelo lizwe owetheswa icala lokubulala owayengunkosikazi womkakhe, ukhululwe esitokisini ngemali yesibambiso ebeyo ngemva kokuhlala amaviki amathathu kulendawo.
Idola leZimbabwe ebele kusilinganiso se-1:57.36 lele Melika ngeviki edluleyo emkambo osemthethweni we-foreign currency auction liqhubeke ligugudeka namhla lapho isilinganiso lesi esiqongesaya ku-1:63.74. Lokhu kutsho ukubana idola elilodwa leMelika selilingana lamadola eZimbabwe aphezu kwamashumi ayisithupha. Ukuwa kwesisindo semali yeZimbabwe lokhu kuza ngesikhathi amanye amabhizimusi esisala ukwamukela ama-bond notes esithi afuna imali yaphandle kwelizwe. Le yinto esilethele uZulu ubunzima obukhulu. Untungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Ukutshengisela kwezakhamizi zempophoma kobulawayo izolo zikhonona ngamavinkili ala ukwamukela imali yamabhondi kuveze sobala udubo soluhlangana labantu abanengi elizweni. Aba mabhizimusi bala ukwamukela ikakhulu i-$2 kuthi abanye ngababikwa bengasavumi ukuthengisa ezinye izinto ngemali yeZimbabwe ngoba befuna irandi kumbe idola leMelika. Le yinto esolwa inhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Japhet Moyo uthi ukuthengisela abantu ngemali yakwamanye amazwe bona beholiswa ngedola leZimbabwe kulethela uZulu ubunzima.
Kulula ke uhulumende ukuthi akuqede lokho. Siyakhumbula ukuthi bevele sisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe ndawonye singathi multi-currency system. Uhulumende aluba wegela kunjalo abantu besebenzisa imali zombili kwakuzaba lula ukuthi ke abantu bebone ukuthi bengenza njani ngaleso sikhathi amashopu babekwanisa ukuthi bengabona ukuthi banganceda njani kabantu abangalayo leyo mali. Sibone ngani imithetho kahulumende yiyo ephambanisayo ke ukusebenza kakuhle kwemali lezi ndawonye.
Kodwa usomabhizimusi umnumzana Pedniko Pepe uthi okwenza abanye bathengise ngemali yangaphandle kuphela ikuthi labo bayabe bethenge lezo zinto ngemali yakwamanye amazwe.
Osomabhizinisi into abazithengisayo eziningi babe beziwode nge-foreign currency ikakhulu eSouth Africa maybe abanye leBotswana. Abanye lezinye izinto abazithengisa khona lapha sibulezodwa eZimbabwe. Amakampani lawo azenzayo aclaima ukuthi i-raw material bayithola labo nge-foreign currency. So bese bethengisa ke nge-foreign currency. Okwesithathu ke ukuthi ke imali yeZimbabwe yona vele kayiselahlonzi ukuthi ungayigcina mhlawumbe ngithi ama-profits akho ungawagcina e-bond note. So osokusenzakala ke ukuthi ke osomabhizinisi angathenga izinto ke esebenzisa i-foreign currency uyabe efuna ukuthi azithengiseke nge-foreign currency ukwenzela ukuthi ke imali yakhe ingabi lokudleka.
Lanxa kunjalo umoyo uthi osomabhizimusi laba balakho ukulahlekelwa ibhizimusi ngoba bebalutshwana abazathenga izinto zabo. Uthi izisebenzi kumele ziholiswe ngedola leMelika ukuze zenelise ukuziphilisa.
Nxa ke bezaqhubekela phambili ke benika abantu imali abayiyalayo bona. Sezizabona ngokuya kwesikhathi ukuthi ngubani phela osezathenga ke ama-services kumbe ama-products akhe. So esiza kubona ukuthi amakhampani amaningi ke azavala.
Izisebenzi ezigoqela ezikahulumende kanye lezamankampani azimeleyo zithi kumele ziholiswe ngedola leMelika nanku imali yeZimbabwe kayisathengi lutho. Sikhuluma nje abonge ezibhedlela zikahulumende baphakathi kokukhalala umsebenzi phezu kwalolu daba. Izakhamizi emaphandleni lazo ziwisa ezimathonsi ngokoma kwempilo. Nangu unkosikazi Sithembile Ncube ohlala eGwanda.
Thina ngapha kwaDwane emashweni moshe silobuzimo obumangalisayo. Ukudla sekusidulelwa ukudlula, i-corona ikhona yona, kodwa besisathi kumbe kungakabi lo muntu njalo ogulileyo kulesi sigaba sakithi. Kodwa kokudla khona siphakathi kobunzima, itiya sisayazi, siyahawula.
Lanxa uZulu ekhala ngamabhizimusi angasamukeli amabhondi, uBhebhe uthi basakhona osomabhizimusi abafana laye abathatha yonke imali.
Thina abanye kwethu amabusiness silokhu sisahlanganisa ke imali ngenxa ukuthi kukhona engathi imisebenzi esiyenza ingala component ye foreign currency imisebenzi esiyenza ingala component ye foreign currency lati ke siyayibhadalisa nge local currency kube sokusithi ke i local currency lesibhadalise ngayo sibhadala ama bills kodwa imisebenzi okuyabe kule foreign currency component lati ke sichaja ke nemali yangaphandle kwamazwe
Ngaphandle kokwala ukwamukela ibhondi, abanye abezitolo babikwa bethengisa izinto zabo ngentengo ephindwe kanenginengi nxa umuntu esebenzisa ibhondi kuthi angasebenzisa irandi kumbe idola lemelika leyo ntengo ibe phansi kakhulu. Ngokunjalo uZulu laye ugcina ekubona kungcono ukuthi asebenzise imali yangaphandle. Kepha njengokutsho kwe-ZCTU udubo lusuke lube sekuthini izisebenzi eziningi kazitholi leyo mali ngoba zihola ngedola leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Okulungele izwekazi le-Asia kulungele eleMelika. Lawo ngamazwi kaGloria Steele, uSenior Deputy Assistant Administrator we-Asia Bureau kunhlanganiso ye-US Agency for International Development, i-USAID. Usitili uthe injongo yalinhlanganiso e-Asia ikuncedisa uZulu walelo lizwe ukuze athuthuke njalo abe ngokhululekileyo. Wengeze wathi i-USAID iphathisa ikakhulu ilizwe le-Vietnam kundaba zokuthuthukisa amabhizimusi ngokucacileyo kungela nkohlakalo.
Vietnam is now one of the highest growing countries from an economic perspective in the region.
Ele-Vietnam ngelinye lamazwe alomnotho okhulayo kuloya mhlubulo. Lokhu sokuphathise kakhulu uZulu walelozwe ngoba usephila impilo engcono kanti njalo leMelika lalo selithole umkambo omuhle kwezokuthengiselana. Kwele Indonesia, i-USAID isidlale indima emqoka ekuthuthukiseni ezamandla kagetsi. Kucho uStill.
We have been working with Indonesia, particularly in the energy sector, and they have
sesilesikhathi sisebenza le-Indonesia ikakhulu kwezomlilo. Benelisile kakhulu ukuguqula inhlelo zabo kulolu hlangothi ukuze amagetsi atholakale. Lokhu kudale umkambo omuhle kakhulu kubatshali bezimali, hatshi abe-Indonesia kuphela kodwa labeMelika. Kwele Philippines, uStile uthe i-USAID isekela ukuthengiselana ngobulembu be-internet, i-e-commerce, ikakhulu ukugcina imali, i-mobile banking. Lokhu kubangele ukuthi abantu benelise ukugcina izimali zabo kalula kubomakhalekhukhwini babo. Kwenze njalo abantu benelisa ukuhlawulana emafonini kuthi labo abakunhlelo ze-social welfare labo sebethola uncedo ngalindlela. I-USAID izaqhubeka incedisa amazwe ase-Asia ukuze aqine kwezenotho njalo akhuthaze ukutshalwa kwezimali kunhlangothi ezizimeleyo i-private sector ngesiNgisi. USenior Deputy Assistant Administrator Steele uthe njalo i-USAID iqoqa ukusebenza labohulumende ukuze balole inhlelo zabo lemithetho yabo ilungele ukuphakama kwe-private sector.
Lolo ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.